sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 Mpalakazi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inyathelo likahulumende lokuthi abantwana besikolo abadinga indawo ka Form 1 basebenzise ubulembu beinternet sebudale inkulumo.
Lokho akusenze kuyenze kuba lula, ngoba kuba lula emehlweni omuntu okhulumayo, kodwa ukuze kuyenziwe, ukuze ku-implemente lolo hlelo, lo msebenzi omningi kulalo kukhona.
Uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget lusolwa ngabaningi abathi lutshengisa ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako.
Ungakhangela amabutho anikwe 380 million, ukuze ukhangele i-health inikwe 208 million. So kutshengisela ukuthi umgabe uwaridi kakhulu ngokuzivikela, kunokuvikela abantu emkhuhlaneni.
Inhlanganiso yamagqwetha esifazane isola inani eliphansi kakhulu labesifazane abalezikhundla zaphezulu kuhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inyathelo likahulumende lokuthi abantwana besikolo abadinga indawo kaForm 1 basebenzise ubulembu beinternet selidale inkulumo. Umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Lazarus Dokora wazise ukuba inyathelo leli lizehlisa ukungethembeki ekulobiseni amagama abantwana besikolo. Kodwa ilunga lenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eZimbabwe Rural Teachers Association umnumzana Gift Siziba utshele iStudio 7 ukuthi inyathelo leli lizatshiya abantwana abasemaphandleni lapho kungela internet besebunzimeni.
Ye, thina njengabamelela ke abasemaphandleni khulume kuhle ukuthi lokhu asihambelani lakho, njalo sesiqalise ipetition yethu kuhulumende, ikakhulu ku-Ministry of Education ethungamelwa ngu-Lazarus Dokora. Lapho esithi khona leyo ayisoziyenze ngenxa yokuthi ayisozivumele laba basemaphandleni abangelapho ukwanisa ukuze bathole i-internet ukuthi behambe ema-boarding school, njalo kunika umsebenzi kulabo abasebenzayo esikolo ukuze bengasayi kukhithimosi sebehambisa izindaba zokuba ku-internet ukuze abantu bedinge ezindawo ngalolu hlobo. Ngakho thina sithi lokho kutshengisa-ke esingathi thina enclave kuzifundo zakithi kuleli leZimbabwe esingavumelani lawo njengelunga elimelela izulu.
Kodwa ke yena uhulumende uthi lokhu kuzaphathisa ikakhulu ukwenzela ukuthi kungabi lo msebenzi omningi. Uthini wena lokhu?
Lokho akusenze kuyenze kuba lula, ngoba kuba lula emehlweni omuntu okhulumayo, kodwa ukuze kuyenziwe, ukuze ku-implemente lolo hlelo, lo msebenzi omningi kulalo kukhona, kodwa kubonakala kukuhle ngendaba yokubana sisuka ke kubanga lokubhalwa kusiya kubanga lokusetshenziswa kwamakhompyutha, kodwa akufanelanga sibalekele isimo esiselizweni kubana bangaka abantu abakwenelisa ukuthola i-intanethi, ikakhulu abasemaphandleni, okuyibo kakhulu engikhathazeke ngakho. Ukuhlukumuza umoya wami kubana abasoze bekwazi ukuya funda ema-boarding school ngenxa yokuthi bona bengakwanisi ukuthola i-intanethi.
Alo ke ngumnumzana Gift Siziba, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eZimbabwe Rural Teachers Association, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget lusolwa ngabaningi abathi lutshengisa ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako. Uluhlu lolu lutshengisa ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula amabhiliyoni amane, kodwa yena esithi uzathola imali engamabhiliyoni amathathu. Sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think the budget gashina masa iyatshengisela nje ukuthi uSinga Mata uzwenzele ukuthi kungumthetho ukuthi minyaka yonke kumele ethule ibudget ebantwini ngoba ungananzelela ufake ibudget ye 4 billion ekhuluma ukuthi revenue yeshile yafika ku 3.something billion so sikhuluma ngebudget evele engakwaniyo ubudgeta imali engekho sokune deficit usuzibuza ke ukuthi i-deficit yakhe leyo uzayithatha ngayo and okunye okuyinto okumangalisayo ebantwini nje kodwa xa unanzelela ubumo weZimbabwe yakukwazi ukuthoni ukuthi kona ungakhangela amabutho anikwe 380 million ukuze ukhangele i-health inikwe 208 million so kutshengisela ukuthi umgabe uwarid kakhulu ngokuzivikela kunokuvikela abantu emkhuhlaneni because at the time when izinto ze-HIV ne-AIDS ziphezulu kakhulu abantu besifa nge-HIV ngokuswela kwamaphilisi yena udecide ukunika amasosha imali eningi kakhulu ngesikhathi kungelampi eZimbabwe kungelampi emazweni omakhelwane ukuthi uzibuze ukuthi kati amasosha la anikela imali ukuthi enzeni ngoba akulwiwa ukuzokanyela futhi ukuthi uChina Mata uphinde wayintroduza abathi i-health fund eyiyo-ke ezathatha imali nxa abantu befona kumbe besebenzisa idatha efana nabo-WhatsApp ne-intanethi bese kumangala ukuthi kona already sile NASA engakhanyiwe ukuthi yenzani sekube ne-history yokuthi imali yakhona yalutwa yadliwa sine-AIDS levy eyiyo futhi ekhipha imali kwapana but sebephinde bayingeza futhi enye ifundi so eZimbabwe silamafandi ayi-3 akhangele nezinto zempilakahle i-NASA i-HIV lena le-health fund ukuzibuza ukuthi kathi vele kuyini ekwenzakalayo ukusibona nje ukuthi zindlela nje uhulumende azama ukuthi ethathe ngayo imali ebantwini ngoba already uhulumende uyathatha i-cash nxa uthumeza imali nge-mobile money
abezombusazwe ikakhulu abamabandla aphikisayo kukhona yini kade bengakutsho kumbe faka nje imbono yabo ukuthi hayi budget leyi asizwani la
uzananzela ukuthi eZimbabwe lapha ngathi amabandla aphikisayo lawa bafile ungani kabakho ngoba ngesikhathi lapho bedingakala khona abaningi bakhona hhayi kwehlula nje bayadoselana bazambumbuluka ngo-2018 kuvotwa kulokuthi isikhathi abamakhona khona kathiukuthi hhayi thina ngasisembusweni ngasenza lokhu lalokhu so amboni ukuthi kukhona abazakwenza ye nke ngenza abanye nje becomplaina besithi i-budget leyi ayikho right lokhu lalokhu but that is not enough because njengabantu abaphisa ukuthi labo nginina bebuse ngabona bayasinikeka i-budget ukuthi ngabona yibo abasembusweni bebengayenza lokhu lalokhu kodwa-ke ngathi ezombusazi weZimbabwe owakathesi ziphethwe izalo ngoba amabandla aphikisayo esibili unganakula lutho kusiwe
alo-ke umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yamagqwetha wesifazana yeZimbabwe Women Lawyers Association ikhuthaza ukulandelwa kwesisekelo sombuso esitsha kudaba lwamalungelo abesifazane isithi bayasilela ezikhundleni eziqakathekileyo abesifazane. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Khuluma emhlanganeni owenzelwe eHarare namhlanje unkosikazi Bhayida Moyo Mukumbiri olilunga lale nhlanganiso osole kakhulu ukusalela kwabesifazane kuzikhundla zaphezulu ethi sikhuluma kanje phakathi kwezinduna ezedlula amakhulu amabili 200 eziyisithupha 6 kuphela ngabesifazane kungenanile sahluko 17 sesisekelo sombuso esitsha esithi kumele kube la mathuba alinganayo. Umnumzana Thomas Gamore oligqwetha ngomunye wabangenela umhlangano uthi kulokulwisana okukhulu phakathi kwamasiko lesekelo sombuso esitsha.
Bengatholi imisebenzi ngokuthi kumbe kuthiwa usethandana lo muntu ongisiphatha amandla emsebenzini njalo bebe lamathuba afana naye lamadoda. Nxa singakhangela u-section 17 we-constitution yethu entsha uyakhuluma ukuba kumele abantu balingane ubulili bufane kodwa nxa sinanzelela singahambe emakhaya khathesi amasiko ethu asesilwa le-constitution yethu le entsha kubalulekile njalo kuyadingakala ukubana abantu bafundiswe ukuthi i-constitution yiwo umthetho omkhulu kulawo yonke elizweni njalo uhulumende kumele awuhloniphe nabakhokheli bonke kuze ke fike ezinduneni lemliseni lakubo sop.
Umukumbiri uthi kudalela abaphathi intambo le cabinet kulabe sifazane abane kuphela kanti kungela lo yedwa wabo owake wabamba intambo esiqhathekileyo ezifana lokuvikelwa kwesizwe idefense ukubuswa kwezabelo ilocal government lesemali ifinance ngitsho khona ukuba ngusiba lukhulu webhanga lesizwe ireserve bank loba nje bekhona abesifazane abenelisala imisebenzi emadale khona kulabe sifazane abengabehluli abalijomi lantathu 13 kudale le high court bona abalijomi lachiyagalolunye bengabe silisa ugamure uthi uqathekile ukuba abesifazana belwele amalungelo abo kuqoqela lamalungelo okuba ngabanini bama property achiyeneyo
singakhangela emakhaya omama bengahamba besiyadinga imizi bayancitshwa kuthiwe imizi inikwa obaba njalo ngasikhangela ukuthi ngathi khona ukuthi amagqwetha ethathe izindaba ezinceda uZulu ezabe zihlukuluza uZulu nganika isibonelo sendawo yasemaphisa lapho kufike kwathathelwa khona abantu indawo kwalinywa ungakhangela indawo leyana kuqakathekile kubalulekile ukuthi amagqwetha afike ekhangele ukuthi izinto leziyana zithinta kanjani uZulu zihlukuluza kanjani uZulu.
Umnumzana Tendai Biti oligqwetha njalo ekhokhela ibandla le-People's Democratic Party PDP uthe kuqakathekile ukuba amagqwetha aze ukuba alakho ukulungisisa umthetho ukuba usebenzele uZulu ngokulandela indlela okuthiwa i-public interest litigation ngesilungu engasetshenziswa ukulwela lamalungelo abesifazane. Ubithi uthi umthetho kumele ube ngokukhulula abantu uphinde ubanikeze amalungelo ananzwayo okuthiwa ngesilungu yi-rule of law. Ubithi uthi njengomzekeliso umkhuba wokukhipha amalobolo ukhanya uyikwephula isisekelo sombuso ethi kumele ukhwezwe emithethwandaba. Uthudubo yikuthi amantombazana ngasoke sekele ukwesulwa kwamalobolo ngoba bebona ubanikeza isithunzi. Ilizwe lezansi Afrika lona linganeno ngoba amachumi amane lambili ekhulwini 42% eziphatha amandla zikahulumende ngezesifazane njalo bephethe intambo eziqakathekileyo ezifana lezomvikela defense indaba zekhaya home affairs siba lukhulu lwebhanga lesizwe ireserve bank of south africa usikomitsho wamapholisa upolice commissioner lezinye izikhundla. Ngimele istudio 7 eHarare ngingumark peter ntambe.
Ungomunye wabo emuli ye Studio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku mpiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. I Studio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini ze Studio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda +1 202 465 0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela amshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Kuhlelo lwezemabandleni namuhla ngixoxa lo meli wesigaba sebinga South etalele parliamente umnumzana Joel Gabuza ngamalungiselelo okulima. Baba Gabuza ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ngoku.
Sebe bambili inhlanyelo yini abadala?
Okwakathesi singathi akukacaci kuhle ngoba izulu belingakani okuzwelayo ukuthi umuntu engaqalisa ukuhlanyelwa kahle kahle. Indawo eningi alikani kodwa lapho elimi khona belingakangeni phansi ukuthi umuntu engabophikazi. Nenokwesibili inkazi zakhona ngawuthi uyazikhangela ukuthi ungazibupha azibopheki ngoba ziloku zicubile. Utshani bungakabi khona ukuthi zidle ziqine zidonse ikhuba yibo ubunzima esihlangana labo. Okwesithathu ukuthi inhlanyelo ayimanga kuhle ngoba ensukwini inhlanyelo ibidlalela kubo $25 nge-10 kg kodwa lo nyaka $35 kusiya khona le nge 10 kg jomu.
Isikhathi sokulima kodwa asikahambi yini siyabona ukubana sokuyinyanga kaMpalakazi njalo siyaphakathi laphakathi.
No isikhathi esiningi nxa silima isikhathi esiningi njengalapha kithi emativileni no izulu esilima ngalo ke lika first week iviki yakuqala kaMpalakazi siyalima size siyefika ukukhisimuza abantu bayabele kumasinyini behlanyela ngoba isikhathi esiningi ngapha kithi silima inhlanyelo ezincane lezi amabili onyawuthi abantu bayajova beze befike maybe kubo-January khonapho. So isikhathi sesekhona asingekezathi sisathembayi isikhathi sesekhona siyiliyiso kanye isikhathi zethu ngapha emashonaleni izulu liyana ngabo-October November kodwa kithi ngapha izuleli lokuhlanyela sibili ngelika-December i-first week ka-December.
Bakhona yini abafelwe zinkomo ngenxa yendlala?
Abantu abaningi kuzaba nzima ngoba inkaba eziningi ziwile sibili ngakhakela lami ngilake ngalahlekela namadoda amamahle kanje. So abantu abaningi bazoba lohlupho lokuthi into zokulimisa abaselazo. Sikwazi njalo ukuthi ugovernment ngesukwane ubekwanisa ukuthi esinike ama-tractor ka-DDF kodwa lo nyaka amungaze mboni nje yodwa esebenza ekhona. So kuzaba lobunzima ngoba abantu abaningi inkomo zingelabalazo. Sizabona ukuthi bengenza njani emakhaya phela abantu bayancedisana lapha lalapha asisoze sihonge ukuhlala nje siyabe sibonisana ukuthi singancedisana njani labantu.
Elilutshwane elinileyo lonelo izulu ligelezile na langena emadamu?
Ye ukuna eliwenzileyo kwezinye indawo fikile amanzi angenile kumadamu ukuthi abantu bengakwanisa ukunatha but sikwazi ukuthi lo nyaka amadamu amaningi vele bekungaswela lutho angenileyo ngangakwanisa ukunatha inkomo nje lokunye okusebenzisa okuseduzane nothi ukuthi abantu bethemba ukuthi engabajova kuze kuyephela umnyaka amanzi amalutshwane nje laba abanathi izibhorane eziningi sezishile imidombe eminingi besishile ukuthi ngiyabhoda kubo ziyazindi ziyahlaba abantu abaningi belokhu bekhala ngokuswela amanzi ahambe imanga emide esiyadika amanzi so kuzezelo duba ngoba likani la qonda kuhle kuhle izulu
amadlelo-ke ebesehlumile lawo
lapho asikhulumi abona inkomo ngazi lokhu sidla amahlazo ezihlala sokudla kwenkomo loba kwembuzi inkomo zidla utshani busesephansi kokuthi utshani lobana singathi bukhwanisa ukudliwa ngamadongi ngendawo eziningi otherwise bendlulein driver ngivele harare hhayi uye harare sokulo tshani zibili kodwa-ke ngapha kithi enhla kemandebeleni hhayi utshani buphansi kongela kubhinga ngalo indawo eziningi abukamile utshani ngokuthi inkomo zingadla.
Amwambe majwi akumaninizia mnene kabuza.
Zithu ngatiramba vantu vataleki kulima avalime imvura ndiichiri zinto ziyalezazazizivi vamaredio ngavazoti mpiri mvura tiwo kuvura zaswiri zia maredio vantu ngavalime kuti mbutokiiriwo akuvyalwe tukasika kana ngosika kuri vajanuary vantu ngavachivyala ende vantu vinji chinji kuri ndizve amurime mbuto ninei mira mafuifi enzembe fuifi kuti tichane chakurya.
Hayi siyabonga mnene bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi tromba.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomeli wesigaba seBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi siyabonga.
Ya ungasitshela mnumzane ukubana umnyaka usuphela lapho isikhathi iningi eliyaba likhangelela ukuthi selithole amabhonasi izisebenzi eziningi zithole amabhonasi lina lokho lingakatholi lithini lina njengesebenzi kahulumeni?
Ye lo
lokho kuyadanisa kakhulu ukuthi ke kufika lesi sigaba aba isebenzi zikahulumende akazikatholi ibonus ngoba siyanazelela ukuthi lesi isikhathi yiso lapho ke izisebenzi eziningi ezithola ukuthi zenelise ukwenza izinto ezinjengokubhadala izikhool fees nokuthengela imbuni zazo izinto ezithile ngayo ibonus ngoba imiholo vele kayenyeni kungakho na ukuthi-ke ayikatholakali kanje izisebenzi vele zidanile kakhulu njalo-ke sibona ngani sale khisimusi leyi beyiye kuzabe kungamnandi ngoba kabatholanga imfanelo zabo abantu.
Manje ungasitshela nje ngamafitshane ukuba umumo unjani ematitsheni lapho basebenza njani baledlabuzane na nxa kusenzakala into ezinje?
Ye, njengoba ngijile ukuthi lokho kuyadanisa kakhulu kungakho-ke siyanazelela ukuthi lokusebenza lapha-ke kubabalisi kakusebenzeki ngoba esingakubiza ngokuthi-ke inkuthazo yokuthi basebenze mhlawumbe umlanda wokuthi basebenze kabalawo ngoba ivele iholo lilithwane kukanti bebekhangele ukuthi mhlawumbe nxa kungabi ibhonasi lapho abangenelisa nje ukuthi bajabulise izimuli zabo kungakho-ke kulokudana okukhulu kubabalisi ngokuswela ibhonasi ngalesi sikhathi.
Ngiye sikhangele udaba lwamastendi lo luyizitanda zokwakha luyamukela njani?
Ye, udaba lwezitendi luzwakala luluhle endlebeni njalo lekuboneni kodwa-ke esingakwaziyo ukuthi-ke uhulumende wethu uzenelisa yini ukuthi afeze kumbe agcwalise lezo zitendiso ngoba siyanazelela ukuthi ziningi izinto ezitanda zithengiswa nguhulumende wethu kodwa angazifezi. Kungaba kuhle nxa ukuthi zingatholakala lezo zitendi kodwa-ke umbuzo ukuthi sithi nxa sezitholakele zizathiwa ngani ngoba siyakwazi ukuthi-ke nxa sezithiwe lezo zitendi kabe sekumele ukuthi zathiwe kube yizinto ezinye zingaphelela ekubeni izitendi zingasazange zatholi ukwathiwa ngenxa yokusweleka kwemali.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sosingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hhayi, sale kuhle balaleli. Yabona,
hhayi, lathi sibonge.
Oh.
Alo-ke bekungumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni sikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Sicubungula inhlelo zalinhlanganiso ikakhulu eziphathelane lezemfundo ezithuthukisa impilo yamantombazane. Unkosazana Mahlangu uthi lolu ngezinye zenhlelo ezingaphansi kwezokulwela ukuqeda ukuhlukuluzwa ezindlini olwe 16 days of activism against gender-based violence ngoba abantwana bayahlukuluzeka ngalokhu.
Ayizimethezelo ezingamanga kuhle kutsho ukuthi umntwana izindlu eziswelayo umntwana ungahlala phansi ngekhaya. So siyaphoqelela silokhu sikhuluma ngodaba lokuthi imfundo eprimary kayibe ngeyamahhala njengokutsho kwisisekelo sombuso welizwe. So siyakhulumisana kakhulukazi sizimkhankaso sokuthi o-headmaster izikole zingaxhoshi abantwana, abantwana bebe beseklasini njalo abafundi babhale imhloliso baphiwe la ma-reporta yumkhankaso esiphezuwayo kathesi kakhulukazi. Sesingani siyawuhlanganisa kathi silokudlwengula ngoba sesikhangele ukuthi sokulokudlwengula kwabantwana kakhulu. So sikhangele emalungelweni abantwana ukuthi abantwana bavikelekile yini, isikhathi i-chief of right to protection bavikelekile yini. Nxa umama esiye esibholani nesiyakukhamanzi umntwana nomthiya ngaphi, nxa esiyadinga imali umntwana nomthiya ngaphi, sesikhangele ukuthi ukuphepha kwabantwana ukuthi bavikelekile yini ngoba sesikuzanzela ukuthi kulokuganga kakhulukazi lokuthi abantwana basesikolo ngoba kwase abantwana singahambisa esikolo batshona besesikolo konke kungaba lula ukuthi wona bavikeleke ngoba nxa befuna besesikolo bahambe ngkhaya bavelekho bendawonye nokudlalini kwabo kombana sesile mkhankaso eminingi esiyenzayo emalokishini lapho ukuthi wona abantwana kabavikeleke ngoba umumo sibili hhayi mubi uba kumukobo songathiwa abantu lo momo ususwa khona ukuthi ekulokhubuluzwa kwabantwana kakhulu seyimkhankaso emibili esikhangele njengenhlangano siyihoza njengesifindes of activism singakhangelanga ukuthi khona udlakelwa lwezindlini sikhangela ukuvikeleka kwabantwana ezindlini lokuthi abantwana bafundile yini babhalile ama-exams bazathola ama-report yini so isikole nxa zivalwa nje siyabe sikhangela kulo mkhankaso sesifomele namaqembu ngamaqembu ukuthi lapho abazali khona abancithwa khona ama-report basitele sekhuluma lethi ngase aphiwe ama-report ngoba akukho emthethweni khona lokho
zaziseziziningi yini izehlakalo zokudlwengulwa kumbe zokungayi esikolo njalo la kubona njani lokho
ziningi kakhulu ama-issues udaba lokudlwengula lelolo ngoba kulama-tests lambalwa esesisebenzise ngawo kakhulu sisebenzisana le-childline ezigabeni lapha ukuthi kulokudlwengula sesiwaripotile amanye ama-cases amanye asesihambe kaningi ecourt ngoba ngakhangela kulo mnyaka sibili ama-cases kuloku eqileyo yiso sesibona ithuba leli balithola ebantwaneni laba abaxothwayo ngkhaya abaxothwayo esikolo bahambe ngkhaya ngikhawumntu ngithona idlale yedwa kade khompana zikatholakala khona kusilisela kakhulu kwazo umntwana wonke abesisikolo
yeso
yikho okwenza sinenhlanganisa ehoza sibone ukuthi sifuna umntwana abesesikolo sikhangele ukuthi bavikelekile inqaba ngkhaya lesikolo khona bavikelekile na
ye zona intandane ziningi kakhulu yini
intandane ziningi kakhulukazi sithi ziningi kanjalo uzathola ukuthi khona imali yebhimu nalele thongkhulumende kayibuyi ngesikhathi esiyiso njalo lanxa ibile kayenelisa intandane uyathola ukuthi ibhimu yaletha imali yabantwana abangu-41 uthola ukuthi maybe isikolo uma usikhangele almost 500 bantwana bonke baye bedeserva khona kuyathola ukuthi bonke bavuba ngoma-ofane uthola ukuthi ngama-child ededa ezinye zangkhona ngabantu abahlala kuthi and singananzela lele bhimu yona ngokwayo ayisasebenzi eZimbabwe kusesikhala ngokuthi sifuna i-free.
Liyazuza yini uncedo kuziphathamandla zikahulumende njalo labazali batshengisa yini ukuthi bayafuna ukuncedo
abazali balisebenzisa ngoba even though uhulumende lapho nxa sikhuluma labo ona bayakunanzelela uyakhumbula kulenye imithingi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa baqhubeke befunda njengoba uhulumeni bangazifisa ukuthi kumele imfundo ibe ngamahhala kodwa awukwazi le mali yikho bekuphelela ukuthona abazali abancedisa khona
siyabonga ukusichasisela ngalolu daba. Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iyo Women of Zimbabwe Arise iwoza sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo oliphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelela ngelihle.
Ungomunye wabo emuli ye Studio 7 na. Nxa ungomunye wabo nanku mpiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ivideo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumene kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda. +1 202 465 0318. KuTwitter thumela kuStudio 7 usebenzisa i-hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba. Imivuzo siyahulula.
Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inyathelo likahulumende lokuthi abantwana besikolo abadinga indawo kaform 1 basebenzise ubulembu be-internet seludale inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.